Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku studio 7 ngolwesithathu mhlaka 27 kuzivandlela 2021 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje
njengenhlanganiso eyizaphu esalwa sisonke silwela inkululeko sikhuluma nje sidayi dalale ngokuthula kodwa singakhohlwa ukuthi uhulumende lo esilayi Nguye abantu abakhala ngaye
abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe ababulawe iCOVID-19 ababalisa umnumzana Sibusiso Moyo uJoel Biki Matisa loParadise Mondi bangcwatshwe eHeroes Acre namuhla abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bakhala ngokuhlawuliswa imithelo yeduty ephezulu nxa bengenisa usizo lokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Okwakathi siyikuletha izinto ezivela phandle kwelizwe nokutshajwa amaduty nxa siletha imibheda njengasaletha imibheda sisatshajwa amabhata ama-duties thina sizama ukuncedisa lokho kuyasiphambanisa kakhulu.
Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 28 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo okukhweze inani lasebebulewe yilo mkhuhlane laya ku-1103. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli likhwelela yakunkulungwane eyodwa elekhulu lantathu 1103 izolo kulandela ukubhubha kwabantu abangamatshumi amabili lasishiyangalombili 28. Ababanje umkhuhlane lo izolo njalo bangamakhulu edlula amathathu 358. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus yeZimbabwe laya kunkulungwane ezedlula kancane ezingamatshumi amathathu lambili 34,004. Phakathi kwababhubhe izolo abalitshumi lantathu ngabeHarare. Kulababili kobulawayo, oyedwa eManicaland, ababili eMashonaland Central, oyedwa eMashonaland East, abathathu eMashonaland West, ababili eMidlands, oyedwa eMathebeleland North, kanye labathathu eMathebeleland South. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi ezintathu phose lengxenye 3.4 million njalo wabulala inkulungwane ezingamatshumi phose ayisishiyagalolunye 86,898 ngokutsho kwe-African Union. Emhlabeni jikelele usubulele abantu abedlula isigidi ezimbili 2.1 million njalo wahlasela abangu 100 million. Abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus buthumuthumu ngeviki edluleyo ababalisa umnumzana Sibusiso Moyo, umnumzana Joel Biki Matisa loParadise Mondi bangcwatshwe eHeroes Acre namuhla. Kubika uMavis Gama.
Ukhale makhaya,
ukhale makhaya, sakhone makhaya,
emakweni,
sakhone
makhaya, sakhone izikhali,
sakhone
makhaya.
Lapho ngokuqala embalini yokungcwatshwa kwamaqhawe emathuleni awe National Heroes Acre,
ukungcwaba amaqhawe amathathu sikhathi sinye. Lo mngcwabo ulandela owamanye amaqhawe amabili, unkosikazi Ellen Gwarazimba nomnumzana Morton Maleanga, labo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Bekhona njalo asebethethwe yilo umkhuhlane kuyo nale inyanga kaZibandlela, kungabake baba yiziphathamandla enhlangothini ezehlukeneyo zikahulumende abagoqela owake waba ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Enias Chigwedere, usomabhizimusi olodumo njalo wake waba lilunga ledala lephalamende umnumzana Christopher Chigumba. Lo mkhuhlane uthethe njalo umkakhe kowaye ngunobhala wezobudlelwano lamanye amazwe kuzanu PF, unkosikazi Emily Mbengegwi, kanye lo waba ngusibalukhulu wokuqala webhanga lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ ekutholeni uzibuse uDr. Kombo Moyana labanye abambalwa. Obengumhlonitshwa emngcwabeni wabathathu laba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi isizwe silahlekelwe kakhulu.
Let me also take this opportunity to underscore that the departed gallant sons of the soil did not labor in vain.
Ngifuna ukuthatha leli thuba ukutsho ukuba abafelanga ize laba bantu. Isifiso sabo kwakuyikubona uzulu wonke ethuthuka engekho osolayo. Lasekufeni baqhubeka beyisibonelo njengalapho basaphila.
As inspirational as in their lives.
Omunye wabalwa impi yenkululeko owasebenza lomuyi uSB Moyo kuZipra osengumkhokheli weZapu umnumzana Isaac Mabuka uthi kulusizi ukuba uMoyo ubengakaqedi umsebenzi wokulungisisa ilizwe.
Njengenhlanganiso eyiZapu esalwa sisonke silwela inkululeko sikhuluma nje sithi hayi kalale ngokuthula. Kodwa singakhohlwa ukuthi uhulumende lo esilaye nguye abantu abakhala ngaye, nguye ofanele ukuthi ngaye uyalungisa izinto ukuthi abantu esalwela inkululeko sitshengise ukuthi salwelani. Kodwa akutshengisi kwakathesi, we are the poorest country, lapha imali yethu kayithengi lutho, abantu abalamsebenzi. Akutshengisi njalo lapho esiya khona ukuthi kungaba ngcono.
Kunkulumo yakhe uChiwenga emngcwabeni lo uxwayise uZulu ukuba alandele iziqondiso ze-WHO lohulumende ukuzivikela ukuthelelwa i-COVID-19 esivuke ngolaka olukhulu lonyaka. Lesi sixwayiso sigcizelelwe ngenye ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Mazorera.
Of course, I cannot confirm or verify these parties and other super spreader events. But the fact that people
are ngathi kuliqiniso lokhu okuthiwoyo. Kodwa khona ukuthi uZulu ukhuluma ngayo limicimbi kusho ukuba engxenye abanye balaba abantu abahloniphakayo baphatheka kulawo ma super spread events bephambana lokwabekelwa uZulu njengeziqondiso okumele zilandelwe. Siyamkhuthaza uhulumende wethu lalabo abakuzikhundla zaphezulu zikahulumende ukuthi bazilandele labo lezo ziqondiso abazibekayo ukulondoloza umuntu wonke. Siza kuba ngabantu abalondolekezileyo nxa sonke singenza njalo.
Bekulabantu abalutshwana eNational Heroes Acre lamhla abagoqela abemuli lehlekana leziphathamandla zikahulumende kulandelwa iziqondiso ezenhlanganiso eye-World Health Organization nezikahulumende. Bekulamakhwaya amabili akade ecula ingoma ezigcwele usizi ogoqela eyokholo eculwe ngabeze-TRP Choir. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abanye bethu sebezintantane, abanye ngabafelwakazi.
Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule intathelizindaba uHopewell Chingono ngesibambiso se-bail ngemva kokuhlala entolongweni okwensuku ezingamachumi amabili. UChingono uboshelwe icala lokuqamba amanga ngosana okwakuthiwa lufile. Abanye ababotshelwe icala linye iziphathamandla ze-MDC unkosazana Fazai Mayere lomnumzana Job Sikala, yena oluke evalelwe. Umahluli ukhulule uthi ngono nge $20,000 ye bail. Inhlanganiso esizimeleyo kobulawayo ezincedisana lohulumende kanye lekhansili yaleli dolobho kumizamo yokulwisana le-coronavirus bakhala ngobunzima ababhekane labo ekuletheni impahla zokuzivikela kulumkhuhlane. Bathi bahlawuliswa imithelo ye-duty ephezulu kakhulu. Lokho kubikwa sokubangela ukuphuza koncedo lolu ebantwini. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
IZimbabwe ingena kulanga lesitshumi mabili lambili 22 lohlelo olwe COVID-19 level 4 lockdown lapho inhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo ezincedisana lekhansili kunye lohulumende ukutholisa impahla yokuzivikela lokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 besithi izikhubeko ziba zinenye ukuletha loloncedo. Umgcini sihlalo we-IM for Bulawayo Fighting COVID-19, uMnumzana Busisa Moyo, uchaza inhlupho ababhekane lazo.
Okwakhathesi yikuletha izinto ezivela phandle kwelizwe nokuthathwa ama-duty. Nxa siletha imibheda, njalo saletha imibheda, sathathwa ama-vata, ama-duties, thina sizama ukuncedisa. Lokho kuyasiphambanisa kakhulu. Siyancenga uhulumende wethu ukuthi nga nxa sizama ukuzincedisa mayelana nge-COVID-19. Bakhangele basikhangele ngesandla esibuthakatha kundaba le.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Onias Chuma uthi uhulumende kumele ayekethise eminye imithetho yakhe ephathelene lokungena kwempahla evela phandle kwelizwe enza iluncedo hatshi okwebhizimusi.
Ukuze lawo ama-organization aziwayo kuhlale kulesivumelwano esayenziwayo ngohulumende ukuthi nxa besiza kube lula kubo bengabahlawuliswa into ezifana labo taxi, kungathathi njalo isikhathi eside ukuze bethole imvume yokuthi besize umphakathi. Kube lula nje kubo ngoba singabonisa nxa singani silukhuni sometimes kuyabolisa inhliziyo yalowo uzama ukusiza umphakathi. Isicelo singaba laso kuhulumende sokuthi ehlale evele nezimiso ozenzileyo kuma-organization kakhulu lawo ayaziwayo uze nxa bencedisa usize isizwe kube lula.
Umqondisi wezempilakahle edolobheni lakobulawayo udokotela Welcome Lilo uchaza okumele kwenziwe uma abantu beletha impahla zokuzosiza umphakathi.
Uhulumende thina sithi kule exhibition ngoba sike sithathe i-duty on ama-donations abuya to help us.
Okwamanje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokubhalela zicela imvumo kuhulumende ukuba zingahlawuleli umthelo we-duty empahleni ezizosiza umphakathi ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19. Ikhansili yedolobho lakobulawayo layo ngeyinye esalinde incwadi yokuyamukela imibheda esuka kwele South Africa ukuze ingahlawuli indleko zokuyiletha ekhaya osokuyibisele emuva ukusebenza kwekhansili kuzibhedlela zayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulayifitoku lamuhla kuhlelo oluphathelane labeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sikhangela ukuqonga kwenhlupho ezidibana labeZimbabwe ukuyangcwaba abemuli zabo ekhaya. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi imithetho ye-COVID-19 ephathelane lezimfa lemingcwabo ibalethela ubunzima obumangalisayo nxa sebebhujelwe izihlobo. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Ukubhanza kwenani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele South Africa sekwenze laqonga inani lezalwane zeZimbabwe ezibulawa yilo umkhuhlane. Ngokusho komthetho wezimfa, umuntu obulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kufanele angcwatshwe kungakedluli amalanga amathathu. lokhu sekubangela ushupho olukhulu njengoba lamalanga ayaphela izihlobo zilokhu ziphakathi kokuqoqa imali yokuthwala isidumbu sesiya ekhaya. Isikhulume senkampani yezemingcwabo eDau Funeral Services, umnumzana Makotebe, uthi minengi imithetho esibangela usizi olukhulu kakhulu emulini eziyabe zifelwe.
Isikhathi esisinikezwayo ukuthi umuntu otshone ngalo mkhuhlane we-COVID abe sengcwatshiwe siba sincane kakhulu, kuba nzima kakhulu ngani ngoba la mafamily akwazi ukuhlangana bareize imali lezo, ngoba ningakhumbula ukuthi abantu abaningi abasebenzi bastuck kule COVID, ama-companies avalile, ama-construction avalile, so isimo sinzima kakhulu. So to advise ukuthi abantu bathathe ama-policies kuzima lapha ngaphandle.
Okunye okuthwalise amagabha avuzayo abezimbabwe laba ngumthetho wenqabela imota ethwele isidumbu somuntu obulewe COVID-19 ukuthi ithwale abanye abantu ngaphandle komtshayeli. Lokhu sokubangela ukuthi kudingeke ukuthi imuli yomufi ibhadalele imota enye ezothwala abaphelekezela isidumbu. Isikhulume senhlanganiso yabezimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi lezi nhlupho sezibangele ukuthi imuli eziningi zilahlekelwe imali enkulu nxa kufiwe.
Kungathi abantu nje sebebekwa njengezinto nje, awusekho umkhuba nosiko ngendlela okuqakatheke ngakhona ukufihlana. Endikakhulu labo ababevele belahlekelwe ngabantu ababanjwe i-corona, kuba nzima kakhulu ngoba kumele kwenziwe ngesiphithiphithi ngokuthumuthuma ukuthi agijinyiswe lo muntu ayebekwa, kanti ukulungiswa kwamaphepha kuba yinto ethatha isibanga.
Omunye wabasanda kulahlekelwa lilunga lemuli unkosazana Stembile Sithole uthi inhlupho abahlanganelazo ngesikhathi bebhujelwe zibangele ukudabuka okwedlulise amalawulo.
Thina besishonelwe amalanga adlulileyo, asiyenelisanga ukuthi sikhone ukubona isidumbu lokuthi sithole umuntu ongaphelekezela isidumbu esiye ekhaya, ngoba amabhoda avaliwe lale lockdown. Asikhonanga futhi ukuthi sithole nemali yokuthi sidinge enye imoto ukuthi abanye abantu bahambe baphelekezela isidumbu. Lalo mufi la kade ehlala khona azange sikhone ukuthi sihambe siyokhulumisa laba kade ehlala nabo, ngoba lathi besisesaba ukuthi maybe nabo sebelalo leligciwane le-COVID-19.
Bakhona abanye abakhala ngokuvalwa kwemikhuba ejwayele ukwenzakala ma umuntu esefile. Le imikhuba engasavunyelwayo igoqela ukugezisa isidumbu lokubona umzimba kamufi engakangcwatshwa. Kulabanye ababe befuna ukubambisa umufi umkhonto lezinye izinto ababe befuna ukuzifaka phakathi kwebhokisi. Kufika lamhlanje sokulabantu abedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amane over 1.4 million asebebanjwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amane lanye over 41,000. Melesuko 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
AbeZimbabwe abasebenza kunhlangothi ezihamba phambili kumizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kwele Botswana, abafana labodokotela labongi balakho ukukhuthwa ngumvuzo welitshe ledayimana elizaphiwa izizalwane zakwele Botswana zibongwa ngomsebenzi eziwenzayo. Intatheli zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba.
Uhulumende weBotswana kanye lenkampani emba amadayimane e-DBS babike umncintiswano wokukhetha isebenzi eziyisithupha ezihamba phambili ekuluseni umkhuhlane we-COVID-19. Izisebenzi ezingaphansi kwalo mncintiswano zigoqela abongi, odokotela, abatshayeli bamaloli, amasosha, amapholisa kanye labalolonga imizwa, ama-social workers. Kodwa abeZimbabwe balakho ukukhuthwa lithuba lokuthi babe ngabanikazi belitsheli ligugu, ngoba umncintiswano ukhangele izizalwane zeBotswana kuphela. Njalo uZulu nguye ophiwe amandla okuthi akhethe abayisithupha laba abazathiwa idayimani elesisindo sekarat elilodwa. Ongumongikazi eHaburoni Nkosikazi Patience Duvenlea uthi bekuqakathekile ukuthi umncintiswano lo ugoqe lonke umuntu ophatheke ekulwiseni i-COVID-19, kungakhathalekile ukuthi umuntu udabuka kuphi.
As foreign nurses, sometimes you find ukuthi kuba le that demarcation yokuthi this is a foreigner, this is a local, But in some instances, you find they will just accept all of you with Lingene, go with that competition. What I've seen, nothing the Nurses Day and all that, everyone participates, whether foreigner or a local.
Kodwa uDubenile uthi uma sekufika lapho okulomvuzo khona ngabantu wehlukanisa ngemihlobo.
But you know, when it comes to things like competition where prizes are involved, where monies are involved or anything of that sort, kuvale that thing, you would say it has to be for the locals, it has to be for the son of the soil or the daughter of the soil. But well, whatever it is, Tina Veles is a Salasino Kaz. I mean, there are no hard and fast rules, but yeah, whatever, it's still fine, even if we're not involved. No hard feelings.
Umncintiswano lo uhlolelwe iningi oguqela inhlanganiso zabodokotela labongi kwele Botswana. Umongameli wenhlanganiso yeBotswana Nurses Union uMnumzana uBonolo Rahube uthi kumele umiswe umncintiswano lo ngoba ungeletha ukungezwani phakathi kwezisebenzi.
Botswana Nurses Union position is very clear. The competition will
umncintiswano lo uzaletha ungezwani phakathi kwezisebenzi zonke eziphatheke ekulwiseni umkhuhlane we-COVID. Thina njengenhlanganiso sithi awumiswe.
Uhulumende lekhampani ye-DBS bakubone kufanele ukupha umvuzo we-dine money. IBotswana lilizwe lesibili umhlaba wonke sikelele ngokwembama tshaligugu la ngobuningi. Umncintiswano lo uza ngesikhathi leBotswana libhekane lokuqansa kwenani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sekula bantu abadlula ikhulu i-126 asebulwe yilo mkhuhlane, kuthi abadlula inkulungwane ezilithumi lasishiyagalombili i-18,630 bahlulwe bafunyanwa bele gciwane leli. Ngumqondisi Dube indaba zeStudio 7 ngisabona eLeBotswana.
Imbiko elandelayo sithunyelwe ngabalaleli bekhuluma ngababhekane labo ngalesi sikhathi somkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, kwele South Africa kanye lakwele Botswana.
Uhlupho lakho ezibhedlela kulamithi akunjani, amadokotela babe baqambela amanga ukuthi anjani njani, amadokotela ezihawulela la bedinga ukuphilisa izanu la isenzokwayo. So hayi, yothe santo sisithathini esinzima, abantu basemakhaya yibo abangcono. Wathethi azi umuntu wakho igule kange i-COVID engayo esibhedlela uyaziphuthela kudlula. Akwe ezibhedlela kuthiwa uya ku-quarantine yakho kuphosa olesihlabo kakhangele obulaya ingculaza abakhanyeli bonke abalela kuma-COVID. So hey, kuzima. So abantu basemakhaya babathola ukuphila, inhambe yabo ibalo kakubala abantu abahambela ezibhedlela. Abemakhanti bagula besile, owesibhedlela vele kasili ngoba bahlola uhambe utshala ikhanda aso-COVID. Sokuthiwa COVID isihlabo, hambe uhlatshwe isigodo enyaweni bathi COVID. So into ziyakhona lezi asisakwazi okuyikho. Ngikhuluma lo mcijo mkwananzi oseBotswana. Hhayi, athe into esibhekane la i-1 uphela uhlupho olukhona, abantu abasemakhaya babathola ukuphila, abafutha nje ama-orange amagwava lani lani, kodwa baya ezibhedlela bayafa. So esingabakwazi kuyini entweni zonezo ukuthi kuthiwe lokho yikho sibili okumele kuncede. Ngapha abadokotela esithi hayi lokhu akulunganga, kodwa sibona bonke abantu ababanjwe ama-COVID abasema-reserve bayaphila bonke, kodwa bahambele ezibhedlela akula lo yedwa ozosokuthiwa. Abaningi bakhona uzothiwa sebefile.
Inkinga esilayo bantu, mina njengami bantu, inkinga elayo, inkinga yendlala. Sihlezi ezindlini, akulakudla, sivalelwe, ungaphuma uyabotshwa ngobosi emagwekwe.
Hawu, mina ke ngisesedlini phela emangweni wetholotholi. Hawu, ngile nginabantwana khona ngale. Ewu, akuzima, kuzima msazi, kuzima. Nanko nezulu selisenza okunye nje ukuthi amabele egcine idodile. Asazi ukuthi kuyothiwani msakazi omuhle. Nginabantu abami mpela khona ngale bahleli babodwa mpela, abanankani. O-Brian nabo-Lilian nabo-Enedi. Awu, kunzima, kunzima. Bazongixolela nje umsakazi uma ungangifikisela nje lelizwi ukuthi awu bangixolele. Kuze kulunge kuphela ma uNkulunkulu engasibulalanga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ulako ukusithumela owakho umbiko nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Inkulungwane zamafulegi zaziphapha kuveta umoya oqandayo mhla umnumzana Joseph Robinette Biden Jr. efungiswa ukuba ngumongameli weMelika phambi kwedale lePhalamende eleCapitol Hill mhla ka-20 kulinyanga. Emazwini akhe uBiden wakhuthaza uzulu weMelika ukuthi ebambane ukuze enqobe ingxaki ilizwe leli elibhekane lazo njalo ecande ikusasa elibalulekileyo.
History, faith and reason show the way of unity.
Imbali, ukholo, kanye lomqondo, yikho okusitshengisa indlela yokubambana. Asibambaneni ngesizotha langehlonipho. Asibambaneni sekele ukuthukana. Asehliseni umoya.
Unity is the path forward.
Umongameli Biden wethula umbiko njalo oqondane lamanye amazwe omhlaba.
We will repair our alliances and engage with the world once again.
Sizavuselela ubudlelwano bethu labangane bethu sibuye sikhulumisane njalo lamazwe omhlaba. Hathi ukukhanyela emuva kodwa ukudinga indlela zokucanda ikusasa elihle. Sizakhokhela hathi ngesibonelo samandla ethu kuphela kodwa ngamandla esibonelo sethu njengeMelika. Lathi selisiya ngomutsha wendoda, umongameli Biden wasayina iziqondiso ezinengi ezihlose ukufeza injongo zombuso wakhe. Esinye salezi ziqondiso ngesokubuyisela iMelika kusivumelwano seParis Climate Accord. Esinye sasinesokubuyisela ilizwe leli kunhlanganiso yeWorld Health Organization. Esinye sesula umlayo obuvimba izethekeli ezivela emazweni okholo lwesiMoslemu lamanye asezwekazi leAfrika. Esinye isiqondiso simisa uhlelo lokwakhiwa komduli oyehlukanisa iMelika leMexico kanye lesiqondiso sesiphangiphangi esasetshenziswa ukuthi lolu hlelo luthole imali yokwakha lumduli. Kumbiko wakhe umongameli Biden wakhuthaza uzulu weMelika ukuthi eqale kakutsha. Wakhuthaza njalo abantu ukuthi babe lethemba bengesabi njalo babambane hathi ukwehlukana. Wathi abantu kumele balobe imbali enhle ezatshengisa izizukulwana ukuthi iMelika yasebenza nzima yaqinisa inkululeko yayo njalo yaba ngumzekeliso omuhle emhlabeni jikelele. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe ababulawe yi-COVID-19 abathi umnumzana Sibusiso Moyo, uJoel Biki Matiza loParadzai Zimondi bangcwatshwe eHeroes Acre namuhla. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.